Nxa umhari eqhuba udaba lwe abortion, iabortion ibonakala from a conservative perspective, ikakhulu ebantwini abanengi abalandela ukholo lwesiKrestu lokholo lwesi-Islam abalutshwana abakhona ngale. Bese kusithi umnumzana uDonald Trump inyathelo lakhe elikhanya liqhubekisela phambili laba bantu abangafuniyo ukuthi kube nenguquko, ukuba radical, ukukhethana ngemihlobo, uqakathekisa umhlobo omhlophe, laye kuzamphambanisa ekakhulu emavotini asuka ebantu ema-states alabantu abamnyama labanye abagoqela ama-Indian abaningi, ikakhulu labo abachaphileyo bevela kwamanye amazwe okuthiwa ngama-immigrants asebelelungelo lokuthi bavote eMelika. Ngiphinde ngithi yena uHarris ule disadvantage ethile eyokuthi ngokwazi kwami ngike ngahlala isikhathi esincane eMelika, abantu be-America abaningi basase le-conservative mentality enza kube nzima futhi lokuthi nje bamukele ukuthi umuntu ongumama angabakhokhela emilaphana eyedwa, okuyikho okwenza umama uHillary Clinton wanganqobi kukhetho kunke khetho lolana akaphatheka khona. So sizabona-ke ukuthi uHarris uzaneliswa yini.
Singabona kuwela ngaphindu kulo xakuxaku, sibona ukuthi sekusele iviki kuphela ukuthi ukhetho lolu luqhutshwe ngolwesibili, kumbe kuningi osokungenzakala ukuthi kutshintshe impumelelo kuphenyo lwama-polls.
Ngibona nje ngiqhude manikiniki izindala zombili nguchiki nobhanqa. Ngokubona kwami sizagcina sisenza lokhuyana okwake kwenziwa kuleyana minyaka kusuka kucina sokudonselwa namakhoti phakathi kwabo-Al Gore nabo-George Bush, kucina sokusithi amadala omthethandaba bazagcina sexazulula le ndaba ngoba kasikabona ukuthi inani abami lo mnumzana uTrump bangaki. Futhi uTrump esezenjalo uleyinye i-angle engathi i-angle yakhe abuya ngayo athi yena uzenelisa ukumisa impi e-Ukraine le ayenze kube nokuthula e-Israel, okuyizinto ezifunwa ngabantu abamakhaza abaseMelika. Lanxa yena enjalo esithi yena uqhuba lokho okuthiwa i-America First Policy, asikaboni-ke ukuthi kuzahamba njani. Kanjalo uKamala Harris ulakho ukuthola usekelo lwabantu abangomama, ulakho ukuthola usekelo lwabantu abalaba abathiwa ngabemibala abagoqela abanjengaye, abagoqela abantu abansundu, abagoqela ama-Indian labanye nje imihlobohlobo. So-ke kodwa-ke asikwazi manje ukuthi ngubani iqhude elikhulu phakathi kwabo. So yikho kuthiwa abangene esitikini kude manikiniki. Ngemvukela izayo sizabe silandela sibone ukuthi ngubani ozanqoba. Sifisela ukuthi kungabi lodlakela-ke, kungabi khona ubuqilibezwana nobungilimbane, ukuze nxa sebesikhuza lathi sikwazi ukulalela.